Yeah, from mhlaka 25 inyanga naleka October kusiyafika u 30 October sizabe sile film festival esiyibiza ngokuthi Asakhe Film Festival, lapho esiyabe sikhangele kakhulu indaba zeGugurahundi. Iviki siyaphela, sizabe sebukise amadocumentary amabili esizawakhipha kuleli viki. Yaqala idocumentary ezakhitshwa ngoMvulo mhlaka 25, ithi yona One Night in 1985. I-documentary leyi ikhangela amadoda ayi 11 acatsha esilobela mhlaka 30 January 1985, ethathwa ngababe kubutho nge 50 Brigade mamasosha ngesikhathi seneso, abaphindanga babonakala futhi. So sikhuluma lemuli zabo ukuthi ngemva kokucatsha kwamadoda lawa impilo yaba njani, kwahamba njani, kuyini ababuzwayo, bacabangela ukuthi baya ngaphi, ngoba sekule minyaka efika phose 40 abakaze bebonakale lethuna nje okuthiwa bangabe bangcwatshwa lapha. Akula muntu okwaziyo ukuthi bangcwatshelwa ngaso. Imuli lezi ziyakhala ukuthi ngabe bayathola lapho abangcwatshelwa khona labo bedele ukuthi ngempela ngempela abantu laba sebafa.
Abazakhuluma kulumkhosi bona bami njani njalo ngobani?
Ngolwesibili sizaba le conference yama academics izikhwica mfundo ke sizaba le conference eyabisebulenjini enikwe itheme yokuthi Gugurahundi and the culture of violence. So izikhwica mfundo ezijeneye zizabe zipresenta amaphepha ahambelana le Gugurahundi le culture of violence eZimbabwe. Sikhangelele ukuthi ngomnyaka ozayo sikhiphe ibhuku elilesihloko esifanayo elithi khona Gugurahundi and the culture of violence, elizabe linama chapter phose 9 or 10 abhalwe ngabantu abatshiyeneyo bebhala ngento zenezi zeGugurahund. Ngolwesithathu sizaba le public lecture njalo ezenziwa ngundoda weMelika ofundisa eKent University, uProfessor Timothy Scanesia, yena ozakhangela iGugurahund neCold War ukuthi kanti indaba amazwe afana laboMelika laboBritain bakhangile eceleni ngesikhathi amaNdebele ebulawa ngombuso kaMgabe. So kuzabe khangela ukuthi into zeCold do lezi zaaffecta kakhulu iGugurahund. Ngolesine silobaba othiwa nguVincent Hillary Ndlovu, yena ungumunye wabantu abahamba abathatha izikhali bahamba egangeni after 1980. So uzabe presenter iphepha elithi khona The Dissident Story, uthi kanti kuze kube labantu labo okuthiwa ngama-dissident kwakuhambe njani, kwakutheni, kuyini okwenza bathatha izikhali bangena iganga abanye abantu besala besithi balozibuse. So uzachasisa ugcweleyo lokho uVincent yena ke ukusanda kukhipha ibhuku elikhangele into ezinjalo. Ngolwesine sizaba nomama uProfessor Joycelyn Alexander, yena ofundisa e-University of Oxford, uzabe khangela njalo iphepha lakhe lithi khona The Dissident's Perspective, ngoba isikhathi esiningi nxa kukhulunywa ngeGugurahund abantu bayakutshela ukuthi hama abantu babulawa ngoba kwakulama-dissident. Uzachasisa kabanzi ukuthi kati yona ama-dissident kwakutheni ezebe khona, kwakungobani. Then nge-Friday sizalontsha i-documentary yenye AS2 ekhangela abantwana abasala ngemva kokuthi abazali babo ubaba umama kumbe bonke bebulewe ngabo 1982. Abantwana babe bancane ngesikhathi seneso kumbe ababe abasala ngemva kokuthi abazali babo sebebulewe, ukuthi bona bakhula njani, kuyini okwenzakalayo, kuyini abakufisayo, ngabe impilo yabo yayiyatshintsha njani nxa abazali babo bekhona. So ngamafitshane yiwo umbukiso kumbe ngithi festival ezabe ikhona ikhangele indaba zeGugurahund. So from mhlaka 25 kusiyafika u 30 October.